Yebo kakhulu sibona sokulabantu abaningi abahambayo eSouth Africa kana kakhulu eSouth Africa sekulabantu abaningi abanye bezovota abanye sebezala eSouth Africa ukuzofuna umsebenzi so kubhizi kakhulu eborder okumangalisayo so isimo eseZimbabwe plus indaba yokuthi i-US dollar selithengwa ngemali eyiphezulu amabond not nomthengo ophezulu vele abantu sebefuna ukuthi iZimbabwe bazofuna umsebenzi ngaphandle kwelizwe
bona abathenga impahla ke besuka lazo khona ngapho besiyathengisa eZimbabwe baningi yini lezi nsuku
Yeah, bakhona balokhu bebaningi abathenga impahla basathenga njengasuku zonke bathenga baningi kakhulu
njengoba utshilo wena phambilini lapho ukubana isisindo sebond singani siyehla kanti kungani nxa kuqathaniswa le-South African rand kungani akula mehluko kakhulu oyabe usenzakala
into ekhona ukuthi ma uchinji imali yaseZimbabwe uthenga amarand umehluko khona ngoba bona bayabekhangela ukuthi i-dollar liyimalini and then babona ukuthi i-dollar lakhona ma ulithenga namarand imalini so kuyafana ma i-bond note lingawa even ma ulithenga namarand still kuyafana njengamanje kufanele uthenge ama US dollars first ne 14 rands 1 US dollar so kuyafana i bond lingawa kuyafana noma uthenga ne rand or uthenga ne lama US dollar kuyafana still kuyakuhuyile konke
manje ngokubona kwakho ubona ngani kusiyafika uDisemba lapho kwandise ukugcwala kakhulu abantu eborder kuzaba kunjani
asazi this time ngoba I'm sure abantu bazothumela impahla kuphela ngoba abantu baya befuna umsebenzi la eSouth Africa ngakuwonke amazwe baya befuna umsebenzi angiboni ukuthi abantu abaningi bazoya ekhaya I'm sure bazothumela nje impahla yabo ngekhefu le-Christmas
yona imisebenzi oyitsho ukuthi abantu babuya bezoyidinga iyatholakala yini lula eSouth Africa
akulula but kungcono kulokufuna umsebenzi eZimbabwe ngoba la eSouth Africa ungathola umsebenzi wokunikeza imali encane izinto zakhona zichipi inyana kokuthi umuntu engaphila so kungcono ma umuntu yela plus uyabona ma ungasebenzi ulesihlobo esisebenzayo la eSouth Africa kungcono nyana umuntu engawazi ukugcina eZimbabwe umuntu angeke awazi ukugcina ma ungasebenzi ngoba naye imali yakhona iyabe ingekho engabe nawo umsebenzi but imali yakhona futhi uyabe engelayo njengoba imali ihlupha ukuthi ukuyithola eZimbabwe so kungcono ukuthi umuntu alinde nje afune umsebenzi engaphandle kwelizwe ngoba unotho kukhanya la eSouth Africa kusangcono